lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungezwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu p f ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu p f ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu p f ngobephathi ethile ubusela yibusela nxa kunjalo kumele kube izinto ezichwasiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibicwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxate kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa izanu p f nxa kuilungiselela ukhetho usuhluka ubona ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu p f njengebandla elingcolileyo bakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo lobo so ukuthi kwandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobu benziwa abantu bezanu p f mina kangivumelani nako khonoko nkomo
lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenziwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe
okuqakathekileyo nkomo yukuthi kuvalwe kulwiswe i-corruption i-corruption leyi yiyo esilimazayo konke kona kwenzakala nje ngokuthi akula ndlela elula eyokuthi kungacedwa njani izinto lezi ngokuthi kuvalwe sibili izakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo ingabi yizakhi liyana ngebizo ngoba izakhi ekhona leyo libizo kuphela umsebenzi abawenzile abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela okunjalo sikubonile khona kusenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwayo izimali abagangileyo abayenza umsebenzi yenkohlakalo endalo